Umuchula.
Bokambe zulukanda balingali tshona njani lapho likhona ke ngemakhaya mina ngapha ke uGibbs Dube ngiphilile kakhulu ye njengenhlala yenza ke sixoxa ke ngezenkonzo lapha ukholo lesiKristu lamhlanje ke silo umfundisi uBongani Halimana uwe Grace Chapel Church umfundisi Halimana sakubona baba
yebo baba linjani Dube
hayi siphile kakhulu kunjani kuna ngapha lapho likhona
yebo
ye so ke akutsho ke umfundisi ukhanya ngizani eZimbabwe sibili abantu abaningi bayadubeka kambe singathi nxa sikhangela ke ugwalo lweBhayibheli
ngibona ngathi abantu beZimbabwe udubo luqale nje kudala aluqalanga nje eminyakeni lesibhekane nginayo singakhumbula kade zothola ukuthi sisanda kuthola uzibuso ezivele sangena enkingeni endaweni ezifikene zelizwe kodwa ke azange thina-ke njengamakholwa sakuthatha sakubheka sakubona kuyinto eqakathekileyo efanele siyibheke siyiqondise okwamanje sesicabangile ukuthi no thina njengabantu abakholwayo kufanele kuphatheke kwezombangazo
ye masikhangeleke lina khonapho njengabantu bokholo lwesikristu pho lingena njani kwezompolitika la
asikwazi ukungena ngendlela yokuthi sikonteste kumncintiswano or kuma-elections njengamakristu or njengamabandla ezokholo but siyakwazi ukuthi simelane lokuhlukunyezwa kwabantu ababusizakala elizweni
ye nxa sesikhangela-ke umbhalo sibe lebhayibhelini kuthiwani ngabantu abahlupheka kangaka
ya abantu abahluphekayo ngitsho lasebhayibhelini kukhona-ke zikhona izigaba eziningi esihlangana nazo uthola ukuthi abantu for example abantwana bako-israyeli bengena esikhathini sokuthi bahlukumezeke politically ma sebehlukumezeke politically uNkulunkulu bese bakwazi ukuthi phakathi kwabo aveze umuntu othile ozosukuma aye bakhulula asibheke-ke indaba yokuvela kukaMoses uMoses uvele from nowhere wavela nje esengumkhululi wabantwana bako-israyeli and labo bakubonile ukuthi nangumkhululi wethu bakholwa ukuthi uNkulunkulu sefikile phakathi kwethu through lumuntu bavuma ukukhokhelwa nguye baze bafika-ke enkululekweni yabo bese ngithi mina singabe sesingakafiki kulelo zinga elizweni lethu but-ke kungekho kudala sizobe sesifikile kulelo zinga elifana lelabantwana bako-israyeli
kodwa ubona ngizani kuzaze kufike sokutheni kulelo zinga baba
njengoba ngitsho nje ukuthi inkomba zonke zikhona zibonisa ukuthi kulelo zinga sesiseduze nanku phela sifikela ngo-1980 azange sawubona amabandla ezokholo esukuma ngaphandle nje kwebandla leRoma lapha lalaphayana lalo ngesikhathi sombhuqazwe but-ke okwalumnyaka sibonela amabandla amaningi esukuma emelana lesenzo esikhona esikahulumende obusayo besithi cha lokho elikwenzayo madoda akukho kuhle ebantwini besephile elizweni ngiyacabanga ukuthi zinkomba ezinhle lezo ezibonisa ukuthi ibandla likaNkulunkulu selikubonile ukuthi kufanele liphatheke ekukhululweni kwabantu
singathi-ke abantu abahlulukeleyo njalo abahluphekayo kakhulu ababuya khona ngapho eJohannesburg libasiza njani
ziningi indlela-ke esisimerisana nabantu abalezi nkinga ezishiyeneyo ngikhuluma nje kuvele umonakalo wezikhukhula o-afekthe indawo eziningi ezigoqela i-Alexander zokhuluma ngaleyo ndawo ngoba kuyile khona laphayana sancedisa kakhulu nothi njengebandla engikulo but njengabantu ababuya emabandleni ezokholo athiyathiyeneyo kuyile sanikeza abantu labayana abebengala mpahla zokugqoka abebengela ngubo sabanikeza izingubo okuhlanganisela futhi nokudla fike lapha sabasiza kakhulu kanti-ke emuva le ngiyakhumbula sonke kusekusha kithi kuwe kwaba nenkinga esibhekane nayo ye-xenophobia ngibona amabandla amaningi esukuma esiza abantu right across ilizwe lonke le-South Africa and ziningi izinto esizenzileyo futhi njengamabandla ngithola ukuthi amanye amabandla alama-non-governmental organizations aphathekile kakhulu ekusizeni umphakathi ohluphekileyo
ye singathi-ke isikhathi sethu sesihambile-ke mfundisi ungathi usivalele-ke ngomthandazo omfitshane khonapho baba
hawu siyabonga baba asithandazeni siyabonga nkulunkulu wethu oyingcwele nanti ithuba esilithathayo siza kuwe ngoba siyakholwa ukuthi ngunkulunkulu wethu uNkulunkulu ongeke uze usilahle uNkulunkulu ongeke uze usidele sibonga ukuthi wena usithanda ngothando ongelamkhawulo lanxa sezinkingeni ezinjani niyazivela usenze sibe ngabanqoba abapheleleyo ngenkosi uKristu Jesu inkosi yethu siyathandaza amen
ye amen mfundisi siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa ke mfundisi omkhulu
siyabonga baba siyabonga madube
ye lamhlanje ke bengixoxa ke lo mfundisi uBongani Halimana weGrace Chapel Church ukhona ngale ke eJohannesburg. Sinethemba ukuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalelisayo emoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Ngimele uNtukamini Nkomo ojayele ukwenza uhlelo lolu. Lilale Zulu kandaba.
Thank you. Yeah.